VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijono njani mthwazo muhle siyalambulela ku Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo omhla ka 2 kuNhlangula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje lokho kulokuxozela kubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Abakhokheli zethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni sotokonasabala ama-primary elections nini kumbe ngapi.
IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla ezombusazwe azanikwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll lonyaka. Sebethabile abantu abathi sokubanjwe umgobho obukhathaza izakhamizi. Kodwa ingcweti kwezamasiko ithi akula mgobho obanjwe ngamaziyoni edamu leGoranyemba.
Abantu bakuboshelwa thini khona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamela abantu bayibulale. Khona ukuqambela abantu besiwe umgobho kabakuboshelwe khona lokho into bezaqunda emakhanda lapha bangatsheleli abantu bakithi eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhetho lwama-primaries ebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lokudinga ozamela ikhwadzana East yedale lephalamende lumisiwe lamhla kulandela ukuphikisana okumangalisayo phakathi kwabafisa ukuncitisa kukhetho lwelizwe oluzayo. Abalandeli bakamnumzana Charlton Wende lomnumzana Shakespeare Mkoyi bajamelane lwaze lwamiswa ukhetho lolu. UWende ovela phandle kwendawo le ubikwa esetshelwe ukuthi abuyele eMashonaland West lapho azancitisa khona kukhetho lwe-Senate. Ukhetho ekuwazana East solukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa kusasa. Kasinelisanga ukukhuluma lababili laba njalo lesikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokelwa nguChamisa uNkosi Sazana Tabitha Khumalo. Kodwa ilunga lebandla leli umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuzalungiswa konke okuhluphayo kubandla leli nxa sokukhangelwe ezama-primaries.
Ukugijimisana okukhona eKwazana kumbe okukhona phakathina kwedolobho leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwazana kuconstituency ekade engekapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kuconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadeze amabili inkokheli ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKwazana East. But kungasenani akukaphuthi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokulomsindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, into engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bebonisane bese bedingisana ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embona ngani ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli njalo mbona ngani kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwana alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwe khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kuyabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathi nako kwenkokheli ezimbili ezizwe ezifisa ukumela abantu beKwazana yinto engasihlupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abanesifiso sokumela iKwazana. Bese kusithi-ke obunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba laba-ke bobabili kube nguthiki loBhanqa i-consensus yalile akekho ofuna ukuthi esondele ejedele emuva echiyele omunye bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zizahlala phansi, zingahlala phansi zabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sixoxe laye eseHarare. Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwa ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Sixoxe lomnumzana Mzingayi Ncube okubandla leli ozonde okumangalisayo ngokhetho lwama-primaries.
Abakhokheli bethu abaseprovince abafuni ukuthela into eyiyo, abafuni ukuthetha khona saba lama primary elections nini kumbe ngaphi.
Bathini ngakhonokho baba Mzingayi?
Sesizamile ukuthi ngona sibabonise ukuthi ngona no abantu bemagwegwe as a constituency bafuna i-election. Last week bekumele kube le-election but uBanda wathumezela i-message ngama-10 ebusuku esithi akusela meeting. Kuyikuthi sathi 10 wayethe i-election kumele ibe endlini yenye i-candidate. Sakwala lokho thina angithi. Then sesikwalile bazothwayiza base-ground lemagwegwe west the crash. Qeda lapho wathi akusela election. So lokho simele election and abadala bakhalela election.
Singathi ke abafuna ukuncintisa kukhetho lolu ngobani?
Lo Anele Ndlebele Ncapha, lo Eric Bono, Farai Fanda, lo Mwase, lo Tronix Nyampingiza.
Pho kwamanje lenzani? So nxa sesikhuluma ngakhathesi.
Abadala labazali lezakhamuzi zemagwegwe zithi zifuna ukuvota kuma-primary election. Zikhethe umuntu ozakumela.
Okwamanje manje selisiya ngaphi njengoba kunje?
Besiye province but sokuthiwe singasayi province ngoba kuthiwa kula muntu bahle bakhiya amageti.
Lo umnumzana Mzingaye okade ekhuluma ke le Studio 7 ekube semagwegwe lilunga sibili elizwayo eliku-MTCT. Ikasenelisanga-ke ukukhuluma leziphathamandla zebandla leli kobulawayo. Kusenjalo-ke abalandeli bebandla leli kabajabuli ngokwenzakala ku-MTCT ekhokhelwa nguChamisa. Ake sizwe umlondolozi Ndlovu esitulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT athi kawasuthisei ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwama-primaries esithi lokho kungaqhubekela phambili. Ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye esemogeni Twangirai House eHarare lapho abemelele khona impumela yokhetho lwama-primaries endaweni ezinjenge-Hatfield, Glenview North le-Epworth uthi aluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina mbona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazasimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe utshoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sekumele angenele naye ekhanye esenza something ngalokho ngoba sokuphosa kufana nalokho okwakusenzakala kuZANU PF. Umehluko awusekho phakathi kweZANU PF le-MTC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla eliphikisayo lenqobo enxalisehluleka ukuthi khona likhethe abantu abazalungela. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza iZANU PF kumbe kuzenza iZANU PF izithabuzile ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engathabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa ukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavothela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube, umsekeli kanobhala emagwegwe, uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle. Akwaziwa okuza kwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isitu tweze vene ngisi Harare, ngu Gibson Pepe.
Yebo, 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 mtwaka zomuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wenziwe umhlangano kobulawa izolo wenhlanganiso esizimele zodwa leZimbabwe Electoral Commission lapho obekuhluzwa khona ezokhetho oluzayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkonzo yeCity Presbyterian Church kobulawayo ibigcwele abantu ababhalisele ukuvota lapho abaxoxisane labo sikomichi beZimbabwe Electoral Commission ngezokhetho. Izakhamizi zincome iZEC ngokuqoqa uluhlu lwe-voters roll langa nje beyisole ngokuhlela amalanga amalutshwane okuhlola uluhlu lolu. Ukhomishina Faith Sebata uthe wonke amabandla azaphiwa i-voters roll kanye labancintisayo abazaphumelela ukubhalisa emthethwandaba we-nomination code. Wengeze wathi uZulu ulakho ukuluthenga lolu luhlu.
Abamabandla bazazuza amacopies, ama-electronic copies ayabe ku-CD eseformatted to be available to political parties for free.
Omunye obesemhlanganweni lo unkosazana Priska Dube oligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Okuhle ngayo iamendment lay yikuthi iletha izinto ezinja ezingu 9 and we have to be very happy about these as Zimbabweans. You find ukuthi number 1, mina I say I'm a woman, I'll start with one thing etshintshileyo which I'm very happy about. There is going to be gender mainstreaming in all electoral processes. Indingeko zabo mama labo baba sikhangele ngelihlo lobulili zizafakwa nxa sikhangele inhlelo zenalo.
Bakhona abanye abasole iZEC besithi kabathembi ukuthi izaqhubha ukhetho olukhululekileyo. Umnumzana Gwabalanda Mathe ngomunye wabo.
Kungani bengatsho ukuthi ama ballot papers aprintwa ngubani? Ukuthi iZEC yangenela yini indaba zama primary elections? Nxa kuthe mina lo mngane wami sagwenqani singancediswa yini iZEC kumbe iZSNI?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Doris Ntombizodwa Hlabangani utshayele iZEC ihlombe esithi ikhanya iqhuba kuhle umsebenzi.
Bengicela ukuthi ngitshayele abeZEC ihlombe loba ngibatshayela afunyana. Ngiyalibonga ZEC, liZEC etshiyeneyo lesiyaziyo. But isicelo sami yikuthi njengoba abanye phambili kwenu khona ngakho labo balinika lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, lisikorekthele khona lokhu. We don't want to dwell in the past ngani ZEC. Sifuna ukuthi sisebenze lani, sisuka namhlanje lapha esikhona khona lani.
Ukhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila luzakwenziwa mhla ka 13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sesilitshiya ezandleni sikaSithandekile Mhlanga osethulela uhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga sihlaziya inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana esiphathelane lokuvota sixoxa labesifazana abaqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathelane lokuvota asizwe owakuqala
Sipho Mahlangu sisiduke
Wow. Sake saxoxa lawe uhlelo lwenu lusaqalisa. Ungaqala ngokusichasisela ukuthi usebenza la yipi inhlanganiso njalo umele siphi isigaba.
Usebenza le WDC Women Development Association. Siku project yembuzi ePhasoni imbuzi ezithi zinazala unikwa munye. Imbuzi lezi saziphiwa sine group ya angu 4 kwamzimuni. Iwadi 4 lo wadi 3 imbuzi lezi ziyazazala sanika group 2 sanika group 2 sanelele ukuthi ziphinde zizale sinike u group 3 kunjenje sikhangelele ukuthi sizanike a group yenkembeni
kwancedisa njani ukuthi lixhasane lokufundisa abantu ngohlelo lokuvota
kwancedisa kakhulu bathexa ema groups yonke yonaledi maqamba omama bafundiswa ukuthi bafundisa abantu ukuvota kuthatha ikakhulu omama ukuthi banxa noma kungaba ngomunye umama ofuna ukuvotelwa kuwo wonke amaposta avotelwayo baphakamise abanye omama siyabiza imihlangano ingqayisiphi isikhathi kodwa ikakhulu ezinhlelweni zonezi ezembuzi siyahambelana ama-groups wonke Stenwall 1, Stenwall 2, Edema, Edema kulama-groups angu-2 bese kusiba lema-groups angu-2 futhi intembeni so siyabe sikhulumisana njalo emhlanganweni yonke siyabe silayo ngokuvota khonoko kathi esikhona besikhuthaza ukuthi abantu bayetheka amabizo abo ku-voters roll ukuthi ukhona yini umuntu ebhukini azibone ukuthi ukhona akuphambanisekanga lutho akukabe kuphambaniseka i-address isibongo sakhe ID number konke nje sesikhona besikhuthaza ukuthi senze i-tie-and-dye
ababhalisela ukuvota libone ngani inhlanganiso yenu yenza umahluko yini
umahluko waba khona ngoba abantu abaningi bechidile emvona
sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu Siphinde saxoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu owenhlanganiso ephathisa abatsha ngokuvota eGwanda ye-Community Youth Development Trust.
Sikhangele ulutsha olusendaweni zemakhaya sobe sibakhuthaza ukuthi beqoqane behambe beqaza amabizo abo ukwenzela ukuthi bengabi surprised on the day of yama elections. Now that sesilelanga esilaziyo ukuthi ama-elections azayenziwa nini njengehlanganiso into esimele siyenze kathesi ukuthi siphume sikhankase sikhuthaze untanga ukuthi yebo kambe liregistile ngobuningi benu kangaka esigabeni semathebeleleni South njalo sokufanele ukuthi lihambe liyevota-ke ngobuningi benu kanjalo ukwenzela ukuthi singabi le youth vote to vote apart ejayele ukuba khona isikhathi sonke nxa kusenzwa ama elections eZimbabwe
la ngokugcina la wano ukuregister ba register ngobuningi babo ngoba sasizwa ukuthi eMath South abantu abaningi ikakhulu abatsha bahamba eSouth Africa kuyini okubonayo ngenani labantu abavota lamalungisele
statistics esachithwa yiveki lesiya it's misleading ungananzelela ngoba bona ba-based nge-report ezintek eka 2013 abantu abatsha besebengasekho vele sebehambe eSouth Africa only they had conducted basinika i-proper statistics uzananzelela ukuthi sibili ngempela abantu abatsha abakhona ema-South ba-registile and ba-eager ukuyavota kuningi elihambe laya-check-a amabizo ngabantu abatsha abaningi abayenelisayo sibili ukuya-check-a ngoba indaba leyo kuya-check-a amabizo inikwe isikhathi esifitshane njalo ayizange ike i-publicize ngathi vele inhlelo yona leyo yokuqalisa i-BVR kuze kufike namhlanje ayizange yenzwe kuhle edabeni lokupublicizewa lokuyazisa izakhamizi nje ukuthi kwenzakalani so abantu bebesenza lokhuyana kokuthi uzwe umuntu ekhuluma la usudlula usuyacheck
sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu kanye lo nkosazana sichasisile Ndlovu asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga Yikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Njengokuthembisa kwethu izolo lamdla kuhlelo oluphathelene lezamaphandleni siledlulela kabanzi udaba lomgobho okhithwe ngamaprofita Bensonto ye Zion edamu le Garanyemba eGwanda esabelweni seMthatha South izakhamizi zithi inyoka le ibisiqede izifuyo njalo ibulala abantu uAlbert Ncube usadulela lolu daba
Okwenzakala esigabeni seGaranyemba izolo kujeza khamizi khuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi bese sisithe isikhathi zakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo zithi bese kugalula abantu abahlanu kuleli damu kwisigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo zisuke zabi zabaprofethi ababili umehluli moyo lothembani moyo abangene edamu leGaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamahola amathathu bebe sedlula amakhulu amathathu abantu ababuthane edamu leli ukuze bona izolo abanengi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo lamachatha amnyama sixoxele lomuntu ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo
Remember ufowethu lwana wasishiyayo owawele edamu ngase mbatshelile phambili ukuthi kulento enje nje laphana I understand ukuthi awungasiyo njezi actually but I think inyoka
usobhokwe Garanyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelele isipaya sonke sembuzi ngalomgobho
ngibele izimbuzi zabe zivuma 30 days amazingabala amaziyana kuphela
abaprofet laba baqala ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama kodwa lokho akuzange kube lula nangu umprofeti Thembani Moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya Kuthe kusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni omunye othewele encwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esidi benza ize kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela
nathi ngenyanga lami ngowestret ngifuna
fear
batshala uvalo ngokuthi vele sibenze isimene mina mina sengihamba ngenyanga zami kodwa wenzani lokhu elikwenzayo
Omunye ongene emanzini obikwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu.
Idosi elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke Gwanda Gwanda. Iyabhoda ihlale lapha edamu. Iyabhoda. Gcina abantu. Lokho kutsho ngospor of terrorism.
Abaprofeti beziyoni bayibambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo?
Hayi.
Ndibone kuhle?
Yebo.
Mina ngithanda ukuba umsebenzi. Siyabonga bobaba labomama. Ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo abantu basebenzisa abantu
lanxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into enzakalayo
iBhayibheli lavela caca ukuthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemsebenzi yabo angupiki bakhona izingcawu zikamlimo ezingabafundisi laba profeti abathunywe uNkulunkulu kanti ke njalo bakhona abathunywe nguSathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo
kodwa umprofeti umehluli moyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balisana lobuthakathi.
Angikayazi ngihlangane neliphutha elingabaniki ubufakazi bokuthi noma yifake lezo nkulumo layo kuthi siyazizwa siyabe sikhangele ukuthi ziyasichothoza. Abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babefisa ukuthi aliba libandla labo eliyenza kanjalo.
Bayithwele linyoka bayayibulalela kwenye insonto eseduzane lapha bayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba, ngingu-Albert Ncube.
Ingcwadi kwezamasiko esintu uMnumzana Tandeko Zintimkandla uthi lokho kwenziwa ngamaprofiti lokho yikubamba abantu amehlo.
Ngibona ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala nabakhulayo lawe unjalo Dube, umgobha sonto eyibonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona into engenunu. Umgobho unakanothi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izilumeleline. Umgobho uyanakanothi inyoka mhlawumbe engaphapha. Kudala kuthi abantu babekuhamba endaweni ezithize bethwele amatshe ayizicecedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho kanjalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so-ke lapha abasoze bebotshwe yini bo laba babulela inyoka leyi njengoba-ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini?
Lokhu esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula emakhunjini omfula esithi zinyoka zamanzi lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo inyoka phela ziyimihlobohlobo ethiyeneyo kodwa lesiyibonayo sibona ngathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo lwama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibi khona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda lapha bangateleli abantu bakithi eceleni bangazi babuya le mikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe uyinyanganyana uyisangonyana khona kodwa ngothika mntana nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngoguluva.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma leStudio 7 eseGwanda esabelweni seMathebeleni South. Kwezemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League, iHighlanders inqobe iShabani Mine 4-0. Kuzobuya-ke iHarare City itshaywe iHighlanders njalo. Nonza phinda lapha iRentals ibe yi-1, iNekrut yaba yi-0, iBulawayo City yaba yi-2, iYada yaba yi-3. So kuzobuya ke iHarare City ibe yi-1, iHighlanders yaba yi-2. So likubambe futhi kutsha, Highlanders 2, Harare City 1, FC Platinum 4, Jabari Mine 0. Kusasa ke siyabona ukuthi kule COSAFA iZimbabwe iyabe idlala neBotswana. Namhla ke kuCOSAFA iZambia 4, Namibia 3. Kunjalo zulukada ngiyamthandubulawa ngoba konke wakhe isiyamukela manje abantwana bayingwala na izibrad awusukele manje elele akusiphele ngoba konke wakhe isiyamukela manje abantu nje bayingwala na amagenge ayahlanya ngaye elele la ngisiphela ngaye selake lasibona yini na manje this time no sense feel ya. Loke ngukelvin ohlabela sithi Bulawayo. Singakehlukani nanzi indaba ebezikhokhela lamhlanje. Lokhu kulokuxozela kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla azanikezwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll. Sebethabe kakhulu ke abantu abathi sokubanjwe umgobho eGwanda. Sigqiba lapha uhlelo lwethu ngolivalisayo ngenjabulo ngukhipsidube. Ilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.